Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7 ngesonto, ku-23 Ntulikazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManicaland leMatabeleland North.
Akula muntu osengwaqoswa abana ahambe emaralini aweZANU-PF ngamanga lawa. Abantu bazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo. Abanye ubona begade emarolini kungela muntu obanje ngabali.
Asasemaphethelweni amalungelo okuthi abantwana abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists.
Kasi usaphathisa onina kumabhethi etiketi lezithuthi babathatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. Nxa umzali esengelasithupha kelabhethi etiketi akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuthi ngubani okufanele abe yinkosi yamaNdebele.
Umbuso wakithi buvelo lama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi baba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yamarali aleli bandla njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManicaland leMatabeleland North lapho umongameli Robert Mugabe asebhotabhote khona. Umeli wedale lephalamende emela impophoma phelandaba umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla saleli bandla uthi umhlangano obuselupane ubuthange unikeze ibandla lakhe amadlabuzane okukhankasela uKhetho.
Into enhle engibonayo ukuthi abantu basukuma ngobuningi babo bezosekela ibandla labo eleZANU-PF. Umongameli ulokhu ekhuluma egcizelela ngendaba yokuthula ukubana akube lokuthula waze wakhuza abanye ontanga abade besebenzisa ibizo elebandlele leZANU-PF ukuza ukuganga ukuthi akufundakali kona kubana baze bakhulume egcekeni kanye nomama uFirst Lady umama uMugabe laye uzwatsho laye ukuthi ona laye njengomama ozeleyo uzwa ubuhlungu xa ebona abantu besenza udlongdlongo kwabanye abantwana. Sisiya ekhetheni yinyiko emihle eyamukelekayo kakhulu ngoba asifuni ukubana kube le gazi elichithekayo, asifuni ukubana kube labantu abalimalayo, asifuni ubana kube labantu abaluzayo kumbe ngitsho ne-property yabo ngenxa yokuthi wona sofika isikhathi sokhetho. Isikhathi sokuthi yona wena lami sizikhethele abakhokheli siyabe sibafisa sibafuna. Nxa sibona okuthiyeneyo akuseyiko ukuthi na somele kuliwe kunithokosile ukuza abathungameli bethu begxokosela ngendaba ezinjalo ezokuthula njengoba sesiya ekhethweni.
Ngabantu abasekela ibandla leZANU-PF nomongameli Mugabe.
Akula muntu osengwaqoswa abana ahambe emaralini aweZANU-PF ngamanga lawa. Abantu bazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emaralini kungela muntu obanje ngabali. Lokwaye hey banje amandla ngabantu nje abakhuluma nje into nje bezama ukuchuphuza ibandla leZANU-PF. Kodwa into ekhona yokuthi abantu basukumela ngokufunda kwabo. Ye, bakhona abanye abavele kwezinye izigaba but babalutshwane abathanda ukulandela lapho unomongameli wabo khona. Kodwa iningi labalandi belapalelubane ngabantu abavela eMatabeleland North yonke jikelele.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalela ephalamende njalo elilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Asase maphethelweni amalungiselelo awukuthi abantwana abani abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ekuqaleni kwenyanga ezayo ukumela eZimbabwe kumbukiso wesifundo seScience oweNorthern Gauteng Expo for Young Scientists eUniversity of Pretoria. Abantwana laba bavela eGayela eUmfundi emkhulunyelwa leMandindi, njalo isikolo sabo asilandle ukufundela isifundo seScience eLaboratory. Inhlanganiso yeMopane Foundation Trust International yakwele Bilitani eyo eqoqelo luhambo ithi abantwana laba uLouis, uGiven, uMenelisi loAndile abakaze bephume eNkayi, njalo abathathu zintandane ezigcinwe kweyisemkhulu, kukanti owesine ulomzali ogogekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe umfundisi Hlanganani Dube uthi sebecele ugatsha lwezemfundo ukuthi luncedise ngencwadi zokuhambisa ezama-passports ngoba zilokhu zingakaphumi. Siqale ngokumbuza ukuthi bekulula na ukudingela abantwana laba incwadi zokuhambisa.
Kwasita kakhulu ngoba abanye babo kahle sakhathisa onina kuma-birth certificate lezithu, then from there bazothatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. So hhayi, kube lohambo sibile lungani lufuna ukuthi sibike abantu bafuqe okuzwayo, ngoba nxa umzali engela sithupha kela birth certificate akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Kodwa imbangela-ke bebehlezi nje bengalazo lezo ncwadi.
Ungakhangela kahle isigaba sentayo laphandle, abantu abaningi abalazithupha abalamazi. So kungathi nje abantu nje bakwamukela uhlala bengalawo, kodwa la abasibile abazali bakhona bonke babesibona labo, hhayi vela abazali bebathatha abanye bakhona.
Udaba lwemali-ke laliqoqa ukuthi kube le mali ezancedisa ukuthi ababalisi labantwana behambe kwele South Africa.
Hhayi, imali silokhu sisayiswela kakhulu yona lithuba sesiyemelise ukuthi sizuze imali engange-300 eyiyo evume ukuthi sithathise abantwana ama-passport. Kodwa-ke imali esihleke sayeswela ye ukuthi abantu angabekhona ngale e-South Africa, ngoba sithi bahlale almost a week khona ngale. Siyayeswela imali yokuthi sibadinge indawo yokuhlala, indawo yokudla, kanti lokuthi bahambe ukuphenduka besiye e-South Africa.
Njengoba sokusele amaviki ambalwa ukuthi abantwana behambe, imali le libona ingani izenela yini? Njalo nxa ingenelanga kule minye imizamo elizayenza ukuthi ngempela behambe.
Ukufisa kwethu ukuthi bahambe sesikhula sikhankasa sicele ebantwini ukuthi bengasisiza kakhulu abantwana abafunda eSomakhwilili khona ngale Nkayi ukuthi banethi abanabo abo labantu ababo ukuthi bahambe. Kodwa-ke bathi asengama-organizers alokhu sele ukuthi fake ulutho lokuzeka ukuthi abantwana bahambe, ngoba sifisa ukuthi sele uhambo lungaphumi.
Abalesifiso-ke sokuthi labo bencedisa abantwana laba ngemali bengasangaphi usizo la?
Kuba lula nxa bengafaka ku-ecocash lezi inamba 0773-721-780 0773-721-780.
Ebulenjini-ke
i-email address yami ithi yona dubehlasto@gmail.com dubehlasto@gmail.com.
Lo ngumfundisi Hlanganani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation Trust International, sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi obengumgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma kanye leqembu aselidlalela eleyata bathethe inyathelo elihle ngokunikeza iqembu leBhoso isipho semali yona okungakazakali ukuthi inganani. Kusenjalo, saphethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya usegcizelele ukuthi abalandeli beqembu leBhoso bengamsoli uMutuma ngokuthiya iqembu leHighlanders. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNgwenya uthi abalandeli kumele bazwisise isimo ebesibhekane loMutuma esokuthi imali abeyithola kuqembu leBhoso ibingeneli ukuba anakekele imuli yakhe ayishiya esigodlweni iHarare layaphinde yahlale kuhle edolobheni lakoBulawayo. UNgwenya uthi ngemva kokuba lomdlali ebachaziseleyo ukuba iqembu leyada liyamfuna njalo limthembisa imali ethe xaxa, bakhulumisane laye kanye leqembu leyada bavumelana ukuba ahambe ngesihle.
Uma kukhona esasimkolonda sathiwanina wathatha secitsha-ke khona ukuthi kade simkoloda thina njengethimu. Akulalutho esimkolodayo kade simuntu, usihambele sibilukuhleni.
ukuza kukaMtuma kuqembulayo le ndaza ekuqaleni komnyaka kudabule phakathi abalandeli beqembuleli njalo emhlanganweni we-extraordinary general meeting obekhona ngempela viki edluleyo. Amanye amalunga asole kakhulu ukuthengwa kwabadlali abasuka ngaphandle kwedolobho lakoBulawayo, bona okucatshangelwa ukuba abaye bezodinga umsebenzi kuphela kodwa bengelathando leqembu. Ekufikeni kukaMtuma kuqembulayo le ndazi kulosomabhizinisi wayethembise ukuba uzakhokha imali yakhe eye-signing on fees kodwa akasakwenzanga lokho. Iqembulayo le ndazi lithola usekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kodwa leyo mali siyaqunywa okokuthi isisenela ukubhadala abadlali kuphela. UNgwenya uthi uMtuma njengomdlali ofike kuqembu leBhosso imali ivele isiqunyiwe ubephiwa imali engangakanani, njalo inkokheli yeqembu leBhosso izwisisile izikhalazo zakhe njalo isicelo sabo ngesokuba labalandeli bazwisise.
Mtuma usukile kodwa akathabanga ngoba kade efuna ukudlalela lona iqembu leli kodwa imali yakhe kade simhlupha ngale Harare ukuthi hayi xa imali yangikhona ingenele siphenduka phela sihlupheke siyindawonye ngapha eHarare. So ke uhambile ke uMtuma ukhona ngale eHarare, simfisela impilo enhle khona ngale.
Phezu kokuba uMtuma wesule isikwelede abesikolodwa liqembu le-Highlanders, iqembu leyadala ikhokhele iqembu le-Highlanders imali yokumthenga njengoba lumdlali ubelokhu esaselesivumelwano somsebenzi leqembu leBhosso, kodwa uNgwenya akathandanga ukutsho ukuba baphiwe malini. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Kelvin ongumkhokheli weqembu le Control Tribe elisebenza lokuphatha abahlabeli bomdumo we hip hop laye ongumhlabeli odumayo koBulawayo. Iqembu leli lizabe liphatha umdlalo ongaphansi kwesihloko esithi Made in Bulawayo. Vin, mfana, ngiyakwamukela kuhlelo. Skipani?
Skipani kazi.
Ah, lutho lutho, abopopayi kuphela kazi. Masixoxe ke, njengomkhokheli weqembu le-Control Tribe, kuyini okwenza ukuthi likhangelele ukuphatha umdlalo lo?
Yahle kahle, iMade in Bulawayo, into esayiqala la minyakeni edlulileyo, into yawu-celebrate nje uba abafana abasakhulayo ababulawayo abenza i-music. Ku-celebrate, si-celebrate, celebrate i-city yethu iBulawayo yabo.
Likhangelele na ukubambisana labanye kulo mdlalo?
No, sinabo abangani esibambisana labo kodwa into esiyiwenzayo e-Control Tribe yithi ama-promoters akhona, yithi esifake imali yakhona, even laba abantu ababuyayo siyababhadala ukuthi bekhona.
Awungichazisele kahle umdlalo lo uzabe uhamba njani, ngubani uzabe ehlabela khona, njalo kuzaba umdumo bani?
Ye, kuzabe kuyi-hip hop kuphela, ngoba hip hop okwamanje ngumculo lwana abantu abaningi abawukhayelela phansi, abawuthathela phansi, even ama-corporate abakafuni ukuzisondeza kithi ngoba bathi umculo wethu awula direction, awula order. So mina njengomuntu owaqalayo yonke into ye-Control Made in Bulawayo, ngabona ukuthi mana ngiyenze-ke, ngithathe mina self ngifake i-hip hop kwenye level abazayibheka khona beyibona ukuthi how okay. So i-hip hop ile direction iyabukeka, iyalaleleka, ngoba okwamanje abangabhilivi kithi. Mina yimi abathi main artist kuyakulo GTI, ngomunye we-Control Tribe, kuyakulo Mawiza, ngomunye we-Control Tribe, kuyakulo Azazi, ngomunye futhi we-Control Tribe. Kuba nabo POY, lo mfana lo behlukile la emalangeni asilandela bayoda sayigqiba lami indaba yabona. So sakhulumisana sesikhuluma kahle, ngabona ukuthi mana ngimfake entweni la ngela uphakathi.
Kanti akula bafazi
bakhona uAzazi is a female rapper la kulo bab la futhi ngwesifazane.
Ukhangelele ukuphefoma ingoma ziphi kulomdlalo?
Ngahlela ngizaphefoma ingoma abantu ezilishona abantu abazaziyo, ezinye ngezintsha njengabo oJeki mau utkwaiza nje emalanga nangazi sayi lo nyanga ngikhipha uJeki ngakhipha bese ngikhiphe le inye letha ulokshin
manje mina Vin ngilesicelo guys ngilesifiso sokuthi kulumdlalo uhlabele leya ngoma ibulawa is got hot cheeks
siyabashanga la
that's right
nyazi vele nyazi vele to office bazayincanya la iteam vele izibulawa made imbulawa and it must be asithi bulawa is hot cheeks manje yahambelana
balaleli wathi ngidlalele ingoma yakhe uKelvin ukuthi lizwele ukuthi ingoma yakhe ihamba kanjani ibulawa has got hot chicks. Idolobha lakubulawa ligcwele labafazi abahle. Kelvin ungena kulomdlalo kuzabe kubiza malini?
Amadola amathathu nje, $3. Ikhupho ke eminyango la, eminyango yami sokhupho yami sasafaka kube ngama amadola nje ama i5.
Umdlalo lo uzabe wenzakala ngapi?
Yabusenzakala e-Elite 400 la ese kuRobert Mugabe le 10th Avenue. Lo nyaka we going all out vele.
Hayi kazi isikhathi sesiphelile bekuhle ukuba lawe kuhlelo mfana.
Hayi ngibonga mina.
Balaleli Limzilo Kelvin masambeni sonke siyethakazelela abahlabeli bethu kobulawayo mhla ka 12 kaNcwabakazi masambeni sonke olivalelisayo nguMike Hobe lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizo gives to we Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Namhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Ngilenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zude Kalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreta Sibanda yena uthi ke kagcotshwe uRaphael Stanley Khumalo. Baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungwa kodwa yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe ibuthene umthakazi wonke uZulu wonke uzabe buthene khona apha kobulawayo nje kuzaziswa lapha ozabe buthene khona. Siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenza kwakomthakazi hathi kwamakhumalo.
Baba Khumalo nathi udaba khonapho ukuthi bayaqhubeka sibili ngodaba lolu wena ukubona njani?
Angithi project yabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kati yiproject abasponswa ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bakwenza kwezele kuyiba bakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu ekurace that is a study on your mark singakwazi ukuthi winning point yakhe kuyini. Siyabuyela nini kuproject yethu thina ekuyenzayo? Thina sisebenza labadala, sisebenza labantu, into lekayiqalisanga last 2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samaNdebele. Hatshi ukuvuka umuntu esasithi hayi yini yini engiyinkosi ngakho ngilandelani thina ngokwethu asazi sikubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani.
Ye baba Sibanda lisekelwe mbani?
Hayi thina baba sisekelwe uZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke njengoba ubonile lawe namhla ka 8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babasekela linto umthwakazi niyoseke lake linto akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwamthwakazi.
Uyatsho lapha ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela.
Esingakufuniyo yikuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela iproject yabo okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayikuthatha abantu bona nxa isiya kuba political run.
Ikho
abantu abebaningi abantu babavizelwa ku political run nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi ngokuvuselelwa okwenkosi. Abantu baze nelisela ukusuka lapha abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu. Njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag, akula mkhosi eseke yaphakamisa iflag. Njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela laphana geographically ngesikhiwa. Lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi. Nxa umuntu engaba semtare ekhonza leyo nkosi, ubukhosi bakhe buphelela khonapho. Esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingaphikisani lakho, ngoba kasikwazi ukuthi kusukela ngaphi njalo kuyaphelela
ngaphi.
Kodwa thina kasikhulumi ngalokho, sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi bekuba le nkosi yamaNdebele kusukela lapho kwaphelela khona.
Ye, vala ngamafutshane-ke baba Sibanda.
Ngiyajabula ukuthi ubaba uKhumalo uyatsho ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo bona kayisikho abakwenzayo. Thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngomine kuzike sifika u-1893. Umbuso wakithi buvele ulama boundaries. Kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekumele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke. Bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho. Thina kasikho lapho, thina siphakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona.
Kibaba bakhumalo, hayi ngamafutshane kakhulu sibili.
Thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisozigcotshwe zinyanga. Ngoba esikwaziyo njalo esesikunanzelele ukuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kababa uSibanda akhuluma ngawo.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lomnumzana Greta Sibanda osekela-ke uRafael Stanley Khumalo ukuthi abe inkosi yamaNdebele. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilani.
We ma sive muye dina sive moya muye sifusele linguma sendulu amasiko.
Siyabonga Gibbs. Sike sizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje hlangana kuhlelo lethu lolo luqakathekileyo.
Asikhangele udaba lokhetho, siyabona luyasondela ngokuya kwemihla lamalanga. Lina njengamakholwa esiKristu, njengamasonto, njengamachechi, imlandu bani elilawo kulolu khetho?
Indaba okhuluma ngayo iqakathekile kakhulu. Thina amabandla abamachurch silomlando omkhulu kakhulu okuncedisa ilizwe lethu ukwenzela ukuthi ukhetho luba khona lube lukhetho olulokuthula. Siyananzelela ukuthi ngesikhathi lezi ezedlulileyo bekusiba lobudlwangudlwangu, ukuthiselwa kwabantu izindlu lokutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi abantu babengafuni ukuvuma ukuthi abantu babona izinto ngendlela ehlukeneyo. Ngakho thina siyibona silomlando wokufundisa abantu beZimbabwe, iningi labo eligcwele phakathi kwamabandla ethu, ukuthi abantu bavumele ukuthi omunye umuntu uzabona izinto ngendlela ehlukeneyo. Abantu abaningi baba lokwesaba ngaso kufika kwesikhathi leso sokukhetha. Ngakho sifuna ukukhulumisa labantu ukuthi kuphume lokhu kwesaba, ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzikhethela inkokheli abazifunayo, bengesatshiswa ngabanye abantu kumbe bengethuselwa, njalo benze umuntu esesaba uNkulunkulu kuphela. Njalo bekwazi ukuthi nxa engena laphana ebhokisini leliyana lapha akhetha khona, uyabe nguye yedwa kulamunye umuntu ombonayo, umuntu kuphela omkhangeleyo nguNkulunkulu, akhetheke ekhululekile emoyeni wakhe, ekhetha leyo nkokheli ayabe eyifuna. Njalo lube lukhetho oluba mgceke, ukwenzela ukuthi impumelo yalo ingagcini iphikiswa ngabantu, kodwa kube lukhetho oluzabe luvunywa yibo kwabantu beZimbabwe luyevunywa njalo langaphandle ukwenzela ukuthi izwe lethu libuyele likwazi ukudlelana lamanye amazwe ukudubeka kwabantu bethu kuphele. Siyananzelela njalo ukuthi okunye umlando thina silawo ukuncedisa abantu ukuthi bekhangele umbhalo ukuthi kathi nxa uNkulunkulu esithi kukhethwa inkokheli kufunakala abantu abanjani. Ngakho-ke baya bekhangela laphana ukuthi kudingakala abantu abamqotho, abantu abangalawa butsotsi lobudlwangudlwangu, abantu abakwanisa ukunakekela abantu abadubekayo, izintandane, abaselokazi, abantu abakwanisa ukuphakamisa impilo yabantu jikelele eZimbabwe. Yize inkokheli abantu abakumele bezidinge njalo bazikhethe, inkokheli ezilombono ngelizwe lethu, ezingazikhangeli zona zodwa, njalo inkokheli ezingalabuhlela, ezingajontshiyo izinto okumele ziye ebantwini. Sikhangelele inkokheli ezinjalo ezaba lenhliziyo ngelizwe lethu, ngenhliziyo ngezigaba zabo. Indlela thina esiyabe sincedisana nabantu ababuye emabandleni ethu, sibaxwayisa njalo sibafundisa, njalo sifundisa labafundisi ukuthi beyefundisa abantu abangaphansi kwabo.
Injengamakholwa siyazi likhonza uNkulunkulu oyedwa, kodwa nxa selifika kwezombusazwe lapha lehlukana, sibona abanye bavotelale abanye bavotelale, kungani?
Kungenxa yokuthi ukusweleka kwemfundiso. Kodwa kwesibili kumele sinanzelele ukuthi abantu laba abasoze sicabange ngendlela efana nayo, ngenxa yokuthi iBhayibheli alisitshela ukuthi votela inhlangothi enje. Laphana kumele sikhulule lathi abantu benze abakufunayo. Kodwa-ke kumele umuntu azibuze ukuthi leli bandla engiyabe ngilisekela liyenza izinto ezisekela ukholo lwami yini, kumbe lenza izinto ezimelana lesi Kristu. Kutho ukuthi laphana uyabukhaya ukuthi inkokheli lezenye izikhethayo ziyabandezela abantu yini, ziyahlukumeza abantu yini, ziyanakekela laba abadubekayo yini. Ngakho-ke ukhetha khonapho ukhangele konke khonokho. Yizinto thina kathesi esiphatheka ngakho, ngikhuluma kanje siyabe sibhoda sifundisa abafundisi ngakhonokho ukwenzela ukuthi bona bancediseke abantu abangena emabandleni abo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asidibane ngeviki ezayo.
Siboya kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Igama lami nguNtungamile Nkomo.
Ngesizwe umculo othi kanye nawe owe Man of Influence.
Namhlanje yakhuthu moya uthanda zankosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe nkosi
yami.
Kathe savume kuba sisobe sisonke, kodwa singehlukani ngesikhangele besilazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe, njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManicaland leMatabeleland North. Asesemaphethelweni amalungiselelo okuthi abantwana abafunda iSomaqhilili Primary School eNkayi baye eSouth Africa ukumela eleZimbabwe kumbokiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.